angikwazi ukuthi kulapha ememetheke khona kakhulu yini ukudlula ezinye indawo zonke kobulawayo. Kodwa ngombono wami okade kuqakathekile ukuthi njengelizwe uma kusiba le-lockdown, abantu babe lezinto zonke abazidingayo emizini yabo ukuze bengahambahambi. Okwenza abantu bagcwale, basabalale, badinga ukuziphilisa, badinga imali ze-school fees, abanye badinga imali ze-renti, abanye badinga nje ukuthi vele bayazisebenza. Abantu bakhutshwa ezindlini ludubu abalukhangele insuku zonke. Kodwa indawo lezi ezifakwe under i-lockdown, ye kuliqiniso sibili ukuthi ngama-hotspots abonakale ukuthi abe under i-lockdown.
Selike lezwa na ukuthi bakhona ababotshiweyo besephula imigoqo yona le esifakiwe. Njalo ungasitshela ukuthi bayesaba yini abantu ukuhamba ngesikhathi esithiwa kasi savunyelwa i-curfew le esikhona?
Athi ngibe ngingakezwa ukuthi bakhona asebebotshiwe ngokuhambahamba ngemva kwezikhathi lezi esezibekiwe ukuthi between 6 and 6 abantu bangahambahambi kulezi ndawo. Ngibe ngingakezwa lutho. Kodwa i-COVID ikhona, i-COVID-19 pandemic ikhona sibili esigabeni. Kodwa ukuthi abantu abaningi balayo, abantu abaningi bayafa, hayi konke lokho angike ngikutsho ngoba angila lwazi ngakho kangako. Kodwa ngokubona izinqumo ezithathwayo nguhulumende lapho khonapha kobulawayo, kumele kube khona okukhona ngalolu daba lwe-COVID-19.
Lona udubo lodaba lona lolo le-coronavirus lunjani khona ngapho esigabeni elihlala khona? Lumemetheke okokuthi imigoqo le efakiweyo ibimele na ifakwe?
Abantu bakithi bangesaba sibili ukubotshwa, kodwa ukuthi abantu labo bahambe ngezikhathi, bayefika emakhaya ngezikhathi, kube kuqakathekile ukuthi amabhasi lezimota zokuhambisa zibe khona ngezikhathi abantu bahambe bayefika emizini yabo ngezikhathi. Izikhalazo zabantu ukuthi lamabhasi akhona athatha isikhathi ukuthi abe khona, lekhombi ezivunyelwayo ezezupho zilutshwana. Yikho kuningi sibilo kade kumele ukuthi ngabe siba lokuzwelana ngoba hayi abantu benza abakwenzayo ngodubo. Akula umuntu ophume emzini wakhe sithi ngisake ngiyekwephula umthetho. Abantu baphume ezindlini ngendlala lodubo.